ngavumelana labo kubhifu kancane ngoba ibhifu yehla nje mbijana nothi kakhulu. Yayehla nje ongayindawo ongasizi lutho emuntwini okuzima wana-20 imali. Ngoba yehla ngamasensi amalutshwane kodwa cooking oil lalokho onye abakhuluma ngakho hhatshi. Ezeleka kwehlanga lakho asiloqiniso. Uhlupho esinalo baba Dube ukuthi eZimbabwe sesilohlupho lwamanga. Wonke umuntu uyabe khuluma esesihlangothini olukahulumende ikakhulu labo abasekela iZANU-PF balengqondo yokuthi bona into ofuze bayikhulume yinto engamanga kuphela eseva bona iside aba bafuna ukuphumela egcikeni bakhuluma iqiniso. Okuyikuthi khathesi umuntu osebenza endasi ehola $150 kunzima ukuba athenge lezo zinto aphile ngazo. Umuntu usephila ngokuthi adle isitshwala, athebe ngombhida ukuze abhadale le rent.